Umnyaka ka-2020 ube buhlungu kakhulu ngoba sijike ngabantu abaningi ababenza zenezo izinto zamafilmu, ukuhlabela, osaziwayo, abantu nje beZimbabwe lendawo zonke zelizwe emhlabeni jikelele. Ube ngumnyaka obenzima kakhulu sikhangelele into ze-coronavirus lezinye nje, ukuthi kube ngani ngumnyaka nje olomnyama okwenze abantu abaningi balahlekelwa zimpilo zawo. So silisizi kakhulu ukuthi abantu abanjengabo-Gringo abalolwazi ngokuhle yisa abantu basichiye ngabantu okumele ukuthi ngaba ku-industry betshengisela abancane ukuthi into lezi zenziwa njani. So sizwa sidabuke kakhulu sikhalela le muli yakhe esichiwe ngubaba womuzi.
Sike sabona imuli yakhe icela usizo ebantwini ukuze imelaphise. Lokho kungaba kuveza yini ukuthi imisebenzi yokulingisa, imisebenzi yamabhayisikopo ayiqakathekiswa elizweni, okugcina kusenza ukuthi abalingisi bangabile mali, bangabile nzuzo?
Kubuhlungu kakhulu ngendaba kaGringo ukuthi abakhula kuma-90s yabo early 2000 bamazi kakhulu uGringo ku-TV, kodwa ukhanya ngani akula nto ayitholayo. Nanku-ke imuli icela uncedo, siyazi ukuthi isikhathi eside lapho ayebegula ama-well-wishers bebehamba bemnika imali bemnika ukudla, okuyinto engalunganga. Mbona ngani abantu abayenza into zamahlaya, into zamafilm, into zokuchaza abantu eZimbabwe abanakwa kakhulu. Ungakhangela yona nje iZBC ngokwayo lapho iningi elihambisa khona lokho abakuproducer esingathi kumbe amadrama kumbe amafilm, ibhadala imali encane kakhulu okwenza ukuthi abantu abaningi bengenelisi ukuphilisa imuli zabo. So ngokunye okubuhlungu kakhulu ngoba nxa umuntu ekhanya ephuma kuma-TV malanga wonke uba ngumuntu owaziwayo ngesikhiwa bathi uyabe popular, kukanti-ke i-popularity le ayibeki isinkwa etafuleni yakhe. So mbona ngani i-broadcaster njengoba sile TV station eyi-1 umsakazi oyi-1 weZBC bamele bezinoka amakhwapha ngoba ngabantu abanika ama-programs abantu abanjabo-Gringo banika iZBC ama-programs amaningi kakhulu, and bamele bazibuze ukuthi kathi kungani besehluleka ukuthi bebhadale abantu imali ezingabaphilisa, imali ezingenza labo befane nabadlali labo somahlaya abakwamanye amazwe abaphila impilo esezingeni eliphezulu. Ngoba kungani eZimbabwe kumele ube yisigebenga kuphela kumbe wazane lebandla elibusayo ubuwe lisela ukwenza ukuthi ube lempilo ecacayo nxa usenza izinto eziqondileyo ukhanya ngani uyakufunga umnyango?
Ingathuthukiswa njani imisebenzi yamabhayisikopo ukuze abasebenza kiyo labo bathole inzuzo?
Okudingakala kakhulu eZimbabwe singathi yi-investment ku-film. Uhulumende lamanye amakampani azimele amele efake imali kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bephile bethole ama-grants okuthi beyenze ama-movie abo kumbe ama-film abo. Okunye nje ukuthi iZBC layo, ngoba iZBC yiyo yodwa kathesi i-television station ekhona eZimbabwe, so kamele ukuthi layo inike abantu imali engabaphilisa. Uhulumende njalo uqakathekile ukuthi kanike abanye abantu nama-television stations okuzayenza ukuthi kube le competition, kwenza ukuthi nxa umuntu esenza idrama yakhe kumbe ifilm yakhe ulakho ukukhetha ukuthi ngiyahambisa ze-BC kumbe ngiyahambisa komunye umsakazo. Kube le ndlela ukuthi umuntu angaweya ama-options ebonta, hayi laba nxa bembhadale $5 labo bazanika $7. Kwakathesi abantu abalama-options amaningi nxa befuna ukuthi bephume ku-TV bahambisa kuze-BC, that means ze-BC akunika imali eyifunayo. So qakatheke kakhulu ukuthi government enike abantu ama-grants, kube ngathi kona iway yokuthi abantu bethole imali kuyalokho abakwenzayo. OZimra labo beyekethise iduty nxa abantu befuna ukuthenga amakhamera lezinye izinto ezivela kwamanye amazwe ezingancedisa ukuthuthukisa i-film industry, ngoba esingelakho i-film industry eZimbabwe iphansi kakhulu.